Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMpandula 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyakhombisa ukuthi imali eneyi allocatedwa uMinister of Finance ishiya eParliament iyatyonjwa.
Omele inkulumane edalela eParliament uthi kumele betoniswe abakhondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kahulumende ngokhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers.
Ngokunani kwakhona kunye okukhona kukhulu okwenye okwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali.
Abasekela ibandla lezanu-PF labo babambe owangaphansi ngodaba lolu.
Kuthenje ukuthi kuyaqhutha ukudla sokuphiwa kwavota bafika aya basakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoto yabesilesiki badubula kathathu emoyeni basebethika la mathika.
Amalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change athi aphosule intuthu ehijayo wabotshwa omunye wabo izolo eMatoreni South. Sathulethulela ezemidlalo ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umnumzana kuqaqaphulu omele inkulumane yedala lePhalamende uthi kumele badoniswe abaqondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kahulumende ngokukhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers. Uphulu uthi abaqondisi benkampani ye-Blinard Investments le-Mid-End Computers and Hardware benze ukuganga okumangalisayo ngokuzama ukuthengisela idala lePhalamende ama-laptops ngemali efika inkulungwane ezilitshumi 9,284 inye ngayinye, njalo lama-desktop computers abiza inkulungwane ezintathu zamadola emelika inye ngayinye $3,100. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaqondisi bamakampani la ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. Uphulu uthi kuyethusa okwenziwe ngamakampani la.
Ngibona ingazane yakuleqiniso lokhu esikubonayo ukubana iParliament inike amakampani amabili amathenda. Ithenda ithengisa ikhompyutha eyodwa, ikhompyutha kuphela gezi esikwazi ukuthi ikhompyutha laphana ingaba $200 or $300. Ikhompyutha eyodwa ithengiswa nge-$9,000. Ngibona ingazane kuyakhombisa ukuthi imali eningi allocatedwa uMinister of Finance isiya eParliament iyatyontshwa kithi. Kayisiyenze umsebenzi weParliament ngoba if you are going to steal 20 times while the computer intengo yecomputer kuyatshengisa ukuthi umsebenzi bakhona kukhulu. Ukhangele ukuthi eParliament ziningi izinto ezingekhoyo ezingenziwayo. Ama-parliamentarians awana stationary, awana ma-ofisi, kuma constituency awo awana ma-ofisi aseparlamente. Umholo wawo uphansi kakhulu. They are not doing their imisebenzi yabo effectively ngenxa yama-resources. Ukuze ukhangela imali ethethwayo ukuthi inganani, kuyinto edalisa kakhulu. Sinethemba ukubana xa sibuyela eParliament next week, yinto yokuqala esizabuza ngayo sizame ukuthi sijusise ukuthi i-administration yeParliament ithini, iphendula izithini ngento elihlazwangayo.
Ubona ngani kumele kwenziweni kuya phambili ngamathenda zona lawo?
Amathenda akhona lawo indlela eyenziwa ngawo ukuthi aze ayepasa. Kuzamele ngikhangelisise, kuhlolisise ukuthi ama-stakeholders akhona, abantu abaphathana kulawo mathenda ngabantu abangani, abantu abanjani, njalo ithenda enjalo ipasa njani. Kungena muntu oke wabuzisisa ukubana ikhompyutha izeyi-9,000 kuyabe kuthenda ngoba bakhona mhlawumbe abanye abafakileyo amathenda abalama-price akade e-reasonable. Kwenziwe njani ngamathenda abo? So ithenda process yonke kuzamele sizame ukuthi kube ne-committee of inquiry ye-parliament ezakhangela konke khona lokho ukuze sithole ukuthi kwenzakale njani into enjalo, lephutha elinjalo khona kulama-committee ezama tender process esiwafakele ukuthi abone izinto ezinjalo. Kodwa singakhohlwa ukuthi i-Ministry of Finance yona i-Treasury ikukhangelile yakubamba, siyijayela ehlombe ngalokho.
Umnumzana kuqaqaphulu umele inkulumane edalela ePhalamende, sixoxelaye ekobulawayo. Umnumzana Jacob Mdenda usomlomo wedale lepalamende uthi italeleli yilo elimise obekuzanywa ngamakampani la. Kodwa umnumzana George Kubamatanga umabhalane omkhulu wohlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende laye uthi nguye omise obekuzanywa ngamakampani omabili. Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi amathe njengabantu abaningi eZimbabwe.
Nokuncane kwakhona kunye okukhona kukhulu okwenye kwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali ikubona kids kathesi abantu begayelane lodubo olukhulu olokuthi vele kunapha singethi njengelizwe singalamali sinje kodwa kube lezinye izimali ezisetshenziswa ezingabo ukuthi okubhadalwa khona ama-laptop ngemali eziphezulu ezinyanga zenezo iyabe ngumhlobobani e-laptop naleyo engabe ibhadalelwa imali engabo 9,000 yikho lapho bona khona ukuthi lapho kutholakala khona abantu sebesenza imisebenzi yenkohlakalo imali sitshintshana izandla khonapho omunye esenikwa layo ukuthi awunikile umsebenzi kuthi hhayi yikho kuyabe kuqoqiwe kwakhulumiswana kwathiwa khona wena kweza lawo ufake laphana thati sibe sesizuzwa okuncane yilo sihlupho olukhona and khonoko mina ngivumelana layo upayment secretary we-finance ukuthi xa ethena lokhu akume kungazasetshenziswa amathenda la emali eziphezulu ezinjengalezo ngoba kuyikulimaza inhlelo zikahulumende lokho
singathi-ke khonokho ngokuqala yini ukuthi kube khona njengoba sibona engani vele sokuvamile elizweni ukuthi amathenda azaphunguzwa kuthiwa sokule thenda ezuzakale lapha le thenda ezuzakale ngale pho kumele kwenziweni la
lapha ukuthi ihulumende imele kakhulu ibe nesandla ikakhulu kuncedise kakhulu kudingakale ukuthi ihulumende ibe yiyo ekhangelayo ukuthi kumathenda lapha ihulumende kayilahlekelwa yimali ihulumende yiyo emele ivusa amehlo ikhangele sibili ihlolisise ngoba kwenziwa kungatha zikahulumende khonokho imisebenzi naleyo yenkohlakalo imali eziningi ziyalahleka gips ngendlela enjengayenaleyo ngawo uhulumende ngiyomele kuvikele khonokho lapho ahangale kuze khona athumele i-anti-corruption commission icubungulisise loko kwenziweyo lamanye amathenda la adlulileyo kukhangelwe ukweze kwencatshelwe ukuthi imisebenzi yenkohlakalo lapho entweni zamathenda iqhubekele phambili kumele kuvalwe lokukithi kumele kume lokokwizinto ngoba uhulumende ulahlekelwa yimali eningi kakhulu mina ngithi yindlela yobusela le yobusela abantu indlela ezidlula abantu asebetshenta ngazo ngensuku zanami
ye bakhona abantu abathi uhulumende ungani kalandaba lakho lokhu nxa sikhangela sibili phezulu khona ngale kuhulumende bakhuluma ngokunye okusukwenzakala elizweni wena ungathini ngakhonokho
mina khonoko abantu bafika bethi bona uhulumende kalandaba lakho kodwa ukuthi uhulumende phela uhulumende kade gipsi ngubani uhulumende yena kumele sonke sibe le-responsibility elokuthi sikudingisise njengoba kade sikuvumbulula khonokuyinto i-finance minister finance ukubonile khonoko wakumisa kumele kukhangelwe konke gipsi khonokuyizinto i-blame ingakungaphongi ublame wayi-government ngoba khonoko kwenziwa ngama-individual abantu abalotshana abathize abakwenzayo ashiye uhulumende okwenzayo kodwa uhulumende kumele ube lelihlo nendlela yokuvala ukuthi imali yakhe ingaphanjulwa kumbe ingatshontshwa kumbe ingayenziwani ngabantu laba ngemisebenzi yenkohlakalo leyo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU PF sixoxe laye ekobulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change athi aphoselwe intuthu ehijayo kwabotshwa omunye wabo izolo eMathabeleland South. Nkosazana Nonhlahlamlotshwa, omunye ophatha intambo bebandla leli uthi bakahlanyezwe kabuhlungu ngamapholisa eLegion Mine emhlanganweni wokulungiselela ukhetho lokudinga ukansela omutsha oluzakwenziwa ngomfumfu. Uthi omunye wabo uzamiswa emthethwandaba eGwanda kusasa lapho zethiswa khona icala lokutshutshozela udlakela. Sihlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ake sizwe umamlotshwa ekhuluma ngodaba lolu.
Yebo, sifika ekomisheni sasifika amaphomisi esifumile ezimbovolo sifika campaign la i-candidate yethu eminithwa mhlaka 7 lapho elokhethwa khona ku-ward 2 ekomisheni emayini yaseligini sibafike kwe-team ngacabanga yabantu abayi-7 abayisikhombisa bethwele ama-rifles bethwele lama-tiergas.
Kwenzakaleni selibabonilebo laba bantu?
Sithe sifika njengobukhokheli noma sikayingeza sibeze ukuthi inkinga yabo ingabe ingaphi. Safika sakhulumisana lo member in charge we-finance ukuthiwa ngubharibhari walile ukuthi linika i-fence number kodwa kuthiwa ubharibhari samchazele ukuthi nxa ube ngakwazi kule election mhla ka-22 kuzavota khona amakansila uthindiso ngwenya omele ibandla le-citizens coalition for change unemvumo yokuhlangana nabantu njalo akhankaza nxa kade ibharibhari ngakwazi. Hayi, kasisambe ukukhuluma lathi kakhulu, bavele bakhanje ingabantu bezimisele ukuthi bachithize abantu akade bengabaningi nje kade balutshwane wabo ongaso mhlanganomkhulu njalo ongaserali kuyi-private meeting. Hhayi-ke baqhubeka sadresa abantu ngabona kwe-30 minutes kuthe singakaqedi bafika basebeshithi abantu badispese bethethe leyo mbhobho badispesa ngokunjalo abantu kodwa sasethi hhayi bengayikhathani ngoba bekuhlethiwe sibili intendelo ezimbili kuphekwa basebelinda sithe nje sithi umuntu aqethe ukudla nokuphekwa kwavuthwa bafika hhayi abasakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoto yabesilespidi badubula kathathu emoyeni basebejika la mathilekhaya.
Sizokuthoke lawe uhitshwe intuthu kakhulu lo munye wabotshwa uhambe njani?
Ye mina ngihitshwe intuthu kakhulu ngagijinyiselwa esibhedlela semaphisa lapho amadokotela afika angigcile ngakhona. Kulo munye wethu oyi-interim deputy spokesperson yema-youth kuma-south okuthiwa ngu-Graydon B Phiri ubotshiwe ulele usenkambeni umthwane ekuseni bathi sebemthutha bembamusa egwanda ikhuluma ngisendleleni yegwanda isuke esaliseni kuthiwa bamcharge under imopa ku-law and order.
Kuthiwa bamchajelani ngakhonokho?
Bathi nguye okhozele udlakela lelo kade lukhona izolo.
Udlakela belukhona kumbe bona ngokwabo yibo abafike benza kwaba lo dlakela?
Bekungeladlakela abantu bebezishayele peacefully unarmed bezidlela inyama kade iphekiwe base befika nje bedubula kathathu emoyeni bephasa ama-tiergas balimele abanye kukhona nje abahluzukileyo. Sikhumbule njalo ukuthi indawo yeligimine yindawo enezindlu ezifana lemikhukhu abantu baningi kunabantwana kunabantu abakhulileyo ogogo nabomama kodwa lokhu bakuthiwe indiva amapholisa besenza benjalo bephusa lawo mathiyekhaya.
Like lakhuluma labo sokwenzakele kona lokhu kumbe libaleke abanye benu batholele ezibhedlela lingakhuluma ngalabo futhi?
Sibalandile esiyaenatefanetn sisiyacela incwadi yokuthi si-attende esibhedlela basika basinika sasesileya i-charge ye-assault against yeminumba in-charge ubharibhari ngoba ngiyopha ku-order yokuthi abantu bathelwe nge-tiergas. Abazange basise sibile ukukhuluma lathi kakhulu kodwa hhayi umama esikhulume layo khanye bengumuntu olobuntu sibili layo khanye indaba leyo ibingamphathanga.
Singathi usubophisa kumbe selibophisa amapholisa?
Ye, sesibophisa amapholisa ngoba besiyi-crowd nje ephisini sizihlalele okungalani. Ngikhumbula ukuthi khonapho esanyeseni bekune-crowd yezani ikadinkulu ngoba kade behosta i-tournament kodwa le yona zange bayi-ajende babuye bazosukela abantu behlezi kumithing e-private.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga lebandla le-CCC sixoxelaye ekobulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe atshiyeneyo isithe gwaqa kwele Bhrithani esilileni sendlovukazi uQueen Elizabeth II uzangcwatshwa kusasa. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ngomunye walabo asebefikile eLondon. Asebefike eLondon bahambe eLancaster House ukuyakhalela umndeni wendlovukazi. Abakubutho lakwele Ukraine eBakhmut bathi kungani balwisana lezibotshwa kanye leziqhiwi hathi ibutho lakwele Russia. Bathi inkampani ye-Wagner Group yethekelele intshilongo eziningi kwele Russia ithembisa ukuba bonke abaza kuya kwele Ukraine bazakhululwa okusemthethweni. Ucwaningo usanda ukwenziwa kwele South Africa kuveza ukuba abasanda ukugqiba izifundo emakolijini bathi sebefisa ukuya kwamanye amazwe bathi sebekhathele ngokwenzakala kwele South Africa. sokuyisikhathi sezamasiko. Usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenzakala kwele Bhilitane okutshone indlovukazi uQueen Elizabeth II ozoncwatshwa kusasa emathuneni abakhokho bakhe. Xoxa lomnumzana Mqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Magonya emsakazweni. Ubona njani okwenzakala kwele Bhilitane ngesikhathi kulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi?
Ngilethemba lokuthi lathi njengabantu abansundu ikakhulu thina amahlabezulu siyakubona ukuqakatheka kokuthi abantu begcine isiko labo, begcine lemikhuba yabo ukwenzela ukuthi belondoloze ubuyibo babo, ngoba khonokhu kwenziwa ngamangisi namhlanje lapha lusiko lwabo luqondileyo ncanja. Sokuthi lathi ngakuthiwa siyekele ukuba ngothathekile, silondolozo kwethu sikulandele njengoba kunjalo. Uzabona abantu abaningi labo bezizwa bengabantu abalezibindi zokuthi bezifananise lathi. So yilusiko lwamangisi lonolu, uyabona nje le mikhuba yakhona. Bengikhangele lapha begcoba uKing Charles lapha VIII, ubone nje ukuthi hayi abantu laba isiko labo imikhuba yabo bakulondolozile. Singeza khonapha sibe baningi abantu bokuza kuleli lizwe senzeni, singasifuna ukuthi sizibandakanise labo sifane labo, kodwa eqinisweni imikhuba lesiko lakibo bakugcinile. Lapho esingafana labo khona siyabe sesisiya ku-Christianity, ku-religion yabo, kodwa imvelaphi yabo uyazibonela nje la ukuthi hayi abantu laba balondolozile imvelaphi yabo. Kuyajabulisa ukubona okwenzakala lapha Mfoka Mthembu.
Isidumbu sendlovukazi sifakwe emphakathini lapho esibuka khona ngakuZulu, kambe kulungile konke lokho?
Ye, uzakhumbula nxa kuyukuthi uke wakhula lamakhehla Mfoka Mthembu, kwathi mhlazana intaba ikhotheme, ngikhuluma ngenkosi uMzilikazi, nxa abadala belandisa imikhuba eyakhutshwayo ikakhulu ikhokhelwa libutho lenqama ekaSomhlolo uMathema, lapho inkosi okuzwakala yaphelela khona, into zakhona ziyafana xathu lokunye esasikuzwa ngababamkhulu esikubona lapha Mfoka Mthembu. So akusinto ukuthi siyayiqabuka thina ikakhulu abohlanga, yinto esikwaziyo ukuthi kuvele kumele kube njalo.
Kuba ngamafutshane khonapho-ke Magonya,
ngiyabona sibili baningi abantu bakithi abamtshengisela kungaphathiseki kahle ngendlela Britain eyaphatha ngayo amazwe abantu abansundu, lamanye amazwe ayekade encindezelwe ayekholonizwe yiBritain. Kodwa-ke into engiyicelayo mina, bengicela ukuthi ngalesi sikhathi indlovukazi ikhotheme, kuningi esikhuluna ngakho, ake simeni kancane. Siza kuthi-ke ngemva kokubana nxa esethe wabekwa, sizayisungula kwingxoxiswano yethu yokuthi sisole, sichothoze imandla esingathi yakudimanda. Kodwa okwakathesi ake sinikeni amangisi ithuba, bebe ngabantu abazalungiselela ukuthi indlovukazi iyebekwa, beyikhalele ngendlela yabo. Lathi nje abantu bokuza lapha senze khulokho kumele sikwenze, ngoba phela sikwabo la.
Siwugqiba lapha udaba lwethu lwalamhlanje, besixoxa lomnumzana Mqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Salethulela olunye njalo udaba ngeviki ezayo.
Ayawutshela bathi salulandela.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo bathandekayo enkosini. Siloko siyiphethe indaba yethu yokukhunjulwa kwalabo esingababoni ngamehlo, kuyikuthi abakho phakathi kwethu ngaleso sikhathi kumbe sebedlula emhlabeni. Lithi iBhayibhile abesibale khona siqina sizaphinda njalo Izaga 10:7, ukukhunjulwa kolungileyo kuwusekile, khepha igama lababi liyabola. Sikhulume ngokulunga komuntu, kanti lokubola lakho kungaphakathi komuntu, ngoba nxa kuthiwa igama lababi liyabola kutsho ukuthi kulamagama achiyeneyo amagama enyanyisayo enza izinto ezifaniswa lento ebolileyo enyanyekayo yikho kuthiwa igama lababi liyabola kutsho ukuthi nxa sesiqhathanisa labalungileyo bakhona babi ababi bonabo abenza izinto bazikholise zizimbi ufica abantu behlezi bexoxa beceba amacebo bekhanda amacebo okwenza ububi yibonabo abathi umuntu azitshela ukuthi bazangibona mina kangenziwa njalo esenza izinto ezimbi uyazihlukumeza laye ngaphakathi nxa ecabanga ukwenza ububi nxa kusemndenini bakhona abantwana abenza ububi abayisinengiso abayisiqalekiso emndenini yakubo ufice umntwana esenza into esingathi iyahlola kanti-ke lapha asuka khona engxenye umndeni wakubo waziwa njengabantu abalungileyo yena akhethe ukwenza ububi nje aphendulele abazali eceleni azenzele umathanda ugciniwe ungaphansi kwabazali uloyise lonina phela ngesintu uyihlo lonyoko ayisibo laba kuzala kuphela kodwa yilabo abayintanga yabazali bakho kodwa ufice esenza ezinye izinto ezimbi lebizo lakhe uthi nxa abantu bekhuluma ngaye uze besithi laye lowana kade sobantwana bodwa labantu abadala njengoba ngake ngitsho bakhona abantu abadala ngama-birth certificate kanti eqinisweni wenza izibozi zodwa angagqoka amasudu athini kodwa ingaphakathi yakhe yiye ebolileyo igama lodwa kalilibi kodwa ke igama uyalingcolisa lawe elakho bakhona abantu asebeze bebizwa ngobubi bezenzo abazenzayo amabizo abo kalasakhulunywa umuntu nxa enguThabani kodwa esaziwa ngobusela kuyathiwa isela lakozibani abanye nxa ukhuluma ngabo uzawo ukhuluma ngalowana wenhlamba ukhuluma ngalwana ongahloniphiyo ukhuluma ngalwana oxabanisa abantu ixoki leliyana elingakholisi ukuthi abantu bahlaliseke igama lababi liyabola liyanye okuyikuthi labo abanenhliziyo lezenzo ezimbi bayinyanyisa izenzo zabo kazikhwabitheki nxa zingakhwabitheki emphakathini pho-ke phambi kankulunkulu zinjani abantu kabafunde ukuthi imphefumulo yabo lenhliziyo zabo bazihambise ku-dry cleaner kamoya umoya kankulunkulu bahlanze bame eqinisweni ukuze bakhunjulwe ngendlela ezakuba yisibusiso kwabanye asiyikhulekeni thixo ingcwele sikhuphe ebubini usiqondise ekukhanyeni kokulunga kwakho sibe yisibusiso kulabo esihlala labo ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkumo
ye kuzabatsha namhla sikhona ngale ke ePlumtree lapho esixoka khona lo Lazarus Ngwenya kuhlelo lwezinkomo azibuye emaseleni inkomo zethu kunjani Ngwenya
siyaphila mthathisi njani na
nosiphile kakhulu kunjani konapho
siyaphila baba
ye akusitshele ngohlelo lolu eselilalo ukuthi luhamba njani
sinehlelo lapha esilihlanganise njengabafuyi nabakhi oluthi zibuye emaseleni iy'nkomo zethu okwenze saba nalelo hlelo ukuthi sinenkinga yokwelela imfuyo kakhulu endaweni yasemango neyasemakheni noma ngithi kumango and matobo sinenkinga mpela imfuyo yethu iyathathwa lapha izisela wena noma ngithi amasela nje siyazama lokho ukuthi siyilandelele imfuyo njengabafuyi noma ngithi njengabalimi kodwa noma sesithi siyayithola imfuyo siba nenkinga yokusizwa kakhulu ngamaphoyisa izigebengu noma sesiyitholile sayilandelela iy'nkomo sayithatha sayise emapholiseni sibuye sithole futhi ukuthi iy'gebengu amapholisa ayayidedela nasenkantolo futhi ziphinde inkantolo zibadedele laba bantu bebe besintshontshela imfuyo ubufakazi bonke esilidingayo bukhona yile nkinga ngempela ngempela esibhekane nayo sesizosazama ukuthi siqoqe iy'nduna zasematoko nezasemangwe ukuthi mabenze umfela ndawonye benze lokho kungathiwa i-petition bayise lapha kuma head of department, for instance njengabo DA or o provincial magistrate or national magistrate ukuthi sinenkinga yokwabela imfuyo kube iy'ngalo zomthetho zibe zingasizi ngendlela esicabanga ukuthi kufanele zisize ngayo. Yile nkinga esibhekane nayo kwamanje.
Yes, sizokuthiwa-ke zikhona ezinye ezitholakale zisebhalwini bekuhambe njani?
Kusho ukuthi ngempela okwenzakalayo abafowethu uma bethi bayintshontshela iy'nkomo zithi kakhulu sizithola emngceleni waseBotswana bayintshontsha bese beyifaka emfule. Nanku umfula obizwa ngokuthi ngumkhwebani endaweni ehlukaniswa iZimbabwe neBotswana lapha ngakompoweni bazifihla kulezo ndawo kwakungamapulazi amabhunu akudala kusho ukuthi kunamandlela lapho.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Lazarus Ngwenya khona ngapho-ke ePlumtree. Sike singene kwezemidlalo kunamanje lapho-ke yasephumile kunkezo yeChibuku amaqembu Atele Islanders le Dimbare Dynamos.
Islanders liphelelwe ngumphako kumncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyayeli kwenziwe ngeleBulawayo Chiefs namhla emini. Ekhuluma emaphethelweni yomdlalo, umsekeli kamqeqetshi weBulawayo Chiefs uThulani Sibanda utshayele ihlombe yabafana bakhe.
Very big result. I think
yimpumela enkulu kakhulu le, njalo abafana badlale kuhle kakhulu, njalo badlale ngokuzimisela okukhulu. Nxa singaqhubekela phambili sidlala ngendlela esidlale ngayo namhla, singaya khashana njengeqembu.
Umqeqetshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito uvumile ukuba namhla iqembu lakhe likhulelwe ngeleChiefs.
So congratulations to Bulawayo, of course.
Sibachayela ihlombe abeqembu leBulawayo Chiefs. Yebo, kambe sidanile ngempumela njengoba singadlalanga kuhle. Asazi kumbe abafana basuke bethuswa yikuba sidlalela inkezo, kodwa akula esingakwenza ngaphandle kokuba siqhubekele phambili sizame ukuba siqede sisesimeni esihle kumncintiswano weligi.
Ohlohlele iqembu leBulawayo Chiefs ngukapteni walo uMarvin Mkolo, yena olitshayela emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Zombili iHighlanders yeBulawayo Chiefs ziphuthe umdlalo sezisilela ngomdlalo oyedwa ngemva kokuba Obril Chirinda kanye loPeter Muduwa betshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leChiefs selidlulele kusigaba sesemifinal ndawonye lamaqembu abalisa ele-FC Platinum, ele-Black Rhinos kanye lele-Herentals. Iqembu le-FC Platinum linqobe le-Dynamos nge-4-2 ngemva kokuchaya kwembekwa, ikanti ele-Black Rhinos linqobe le-Chicken Inn nge-10-9 lakho futhi ngemva kokuchaya kwembekwa. Nansi impumela eminye yemidlalo edlalwe namhla kwele-Ngilandi. Iqembu le-Brentford linqotshwe nge-3 kanyanga le-Arsenal, kuthi iqembu le-Everton lona linqobe le-West Ham nge-1 kanyanga. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liqale kuhle umkhankaso walo kumncintiswano we-ICC Women's 2020 World Cup Qualifier njengoba linqobele Papua New Guinea ngama-wicket ayi-9-2 namhla emini. Iqembu le-Papua New Guinea yilo liqale ukutshaya ibhola, lathola amaranzi angama-chuma ayi-9-3 kuma-overs angu-17.5. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lafikisa amaranzi angama-chuma ayi-9-6 kuma-overs angu-18.1. Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kakhulu ngemva kokubuthelela amaranzi angama-33. Iqembu leZimbabwe likusibaya sika-Group B njalo kusasa ngomvulo zadibana leThailand, kuthi ngolesithathu lidlalele le-United Arab Emirates. Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup B obudlalwe namhla, iqembu leThailand linqobe le-United Arab Emirates ngama-wickets ayisikhombisa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, ngingujoseph Njanjini.
Singagqiba uhlelo lamhlanje, wothi sikhangele besilazo. Omele inkulumane ejele lephalamende uthi kumele bathonise abaqondisi bamakampani abeke befuna ukutshontsha imali kahulumende ngendlela eziphansi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo uCape Stube. Singakasuki khonapho-ke kwezinye iindaba ekade zikhokhela, abasekeli bebandla leZANU PF labo bathi babambekwa ngaphansi ngenxa yokuthi ama-computers la kade efakwe intengo ephezu kakhulu. Kuzobuya-ke amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC bathi baphoselwe intuthu ehikishayo, omunye wabo wabotshwa. Mukips Dube lowo oluvalisayo lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.